Behana masiva we Mela baba mkulu Babelo
lo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke siqhubekela phambili sicoxa lo mnumzana Zifiso Masiye ingcwethi kwezamasiko esintu osanda kulobolisa umntwana
uyingcwethi ke uyize omncane entweni ze-information technology labo Zoom labo kube lula kuye ukuba nguZoom host lokhu sihlanganisa sonke umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labakhwenyana nge-WhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona ubabakazi ube kuZoom engathi iZoom Station 3 eLeeds eEngland udadewabo omdala laye ube kuZoom Station number 4 eUmonde eGoli abakhwenyana bebe kuZoom Station number 5 eRustenburg njalo njalo kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke bekudingeka ke sonke sibe le Wi-Fi le network ebambekayo eqinileyo bekudingeka sibe lamafoni awe backup uma kusiwa i-network imali zamafoni imali ze-Zoom imali ezenza ukuthi umhlangano uqhubeke kuhle sifake khona phana kuma-charges amalobolo ngoba yibo phela kumele abasilandileyo
okunye ke baba Masiye
bekudingeka ukuthi o-anti labogogo abaqakathekileyo emsebenzini onje babe khona kodwa basekelwe eduze ngabatsha abalolwazi lezinto zabo Zoom bekudingeka njalo sicetshiswe kahle kahle ngokulandela lokulandelwa kwezinto zomkhuba wokuvela lokulobola ngabadala abalolwazi silandele wona kuyiloba sisebenzisa isimanje manje sibe laye umfundisi wokusibika enkosini lokusihola ngemilayo lemthandazo konke lokhu bekuhleliwe kwalotshwa phansi kuprogram yokulobola program that was shared and distributed umsebenzi ungakasungulwa
lina ke baba Masiye lenze njani kukho konke lokhu
yebe kudingeka ukuthi thina abeqembu lentombazana siqale sihlangane sibonisane siphane amazopha lama roles njalo sithi rehearse iprocess yonke singakemukeli izethekeli zethu kuhleliwe ke babadube ukuthi number 1 ukungena iguma imalini kuZoom abakhwenyana bazivika esangweni ngokucela ukungena iZoom meeting ngathi iZoom meeting sokuliguma so bayacela ukuthi sicela ukungena kuZoom meeting nxa becela sesijaja ke imali yokungena bangena sibabone kuZoom kumaZoom windows abo bayahlaliswa phansi njengabakhwenyana khonapho lapho abakhona kumbe kusemzini yabo kumbe kusemahofisini bayakhupha izicathulo banabe njengenjayelo abethu sibahlawulisile ke ukubona bengena nje begqoke amakawuzu baxoshwa egumeni bagqoka kuhle okuhloniphekayo baphenduka sebehlawulile kukhona ikomiti ke eyama-negotiation ebekwa ku-WhatsApp group ezakuba ibhoda ngasese iye-negotiata ma kulezikhalazo zenhlawulo ezithile then 2 isivulamlomo bangena abakhwenyana kuZoom bamukele sebeza kutsho abahamba ngakho
hayike siba lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke saqhubeka ngengxoxo le lomnumzana Zifiso Masiye ngeviki ezayo
owakusenziwe manje ligcina amasiko wethu owakusenziwe manje.